ababili laba abathangelanela lo licala lokuthi kuthiwa baphathekile komnye umcimbi umcimbi wokuthi ubu ule intention yokukomita i-public violence lokuthi ukuthula kuleli lizwe kungaba affected kusitsho ukuthi bahambe bayahlabela e-high court yakwaBulawayo ingoma ngesiNdebele ethi ilizwe leli ngelabobaba kumele abafana baphume ejele kuthiwa i-petition leyo kade beyithwele yiyo bayacabangela ukuthi bebeyenzela ukuthi kube lobudlwabu bahamba-ke namhlanje ecourt befacea wona lawo ama-charges bafike ecourt baphiwa i-bail
uthini ngecala abaletheswayo
ngamanyala nje even la ukhangela iphepha langikhona icala ukuthi kuthiwa abantu benzeni khonapho vela ungekuubona sikuthatha ukuthi ukuhlukumeza nje abantu ngendlela ababanjwa ngayo enye into esengisuka nginazelele engani yadanisa yokuthi kungavele kungabe kutholakale ungane kulaba labantu kuthiwa ngabe-MRP abayenza enye into nje kuthiwe ngabe MRP kufuze amapolisa asukume sibili atholakale kahlile kuthole ungane kuyenza umsebenzi ngoba even la ulikhangela icala lakhona kati ngangena etown assuming ukuthi is true ngangena etown ngihlabile sibabili bathiwa umbuso welizwe ungaphambaniseka ngani khona it's an abuse of ama-rights abantu because osokutshengisela ukuthi kulobudlwangu nje lokwethuka nje ongakumelanga kube khona
sesikhangela udaba lomntwana yini kuvamile ukuthi nxa umuntu ebethwele umntwana bengabotshwa bonke
into edanisayo ukuthi lapho akade ekhona yona i-central police station I'm told ukuthi kayilamanzi as we speak right now umntwana utholakale esepolice station kungelamanzi ubengatshintshanga impahla kusukisela izolo ube esephumele kungelandawo lapha kade ngayakhona ubunini ubevalele lokudla khanya kade kungelakudla and izihlobo kade zinganazivunyela ukuthi zingene phakathi ngoba kuthiwa abantu be-MRP bale ndlela abayenza ngayo kumbe bake benza ngayo epolice station asimi ukuthi kulecala but then indlela okusuka abatrithwe ngayo iba different from indlela ethithwa ngayo wonke umuntu
manje umntwana ubekhangelwe mbani
ube lo nina uthe unasengena ecourt wathathwa ngomunye uba oncedisileyo wathatha umntwana waphuma la ephandle laye umntwana ubehlaba umkhosi khonapho kuvele icourt yangikhona isenziwa laphana vele kade songasela enye indlela ngoba yikho kade sokukhona isikhathi esansuke esikhathi esivamileyo ma ukhangela le cala langikhona there was nothing that could have stopped amapolice ukuthi bamnike into okuthiwa yi-police bail umama lo ahambe njengoba kade belegqwetha izolo ahambe ayebuya namhlanje ekuseni kuvame ukwenzakala lokhu but njengoba ngitshilo ukuthi lami from my experience nxa ngidila la ma-cases e-MRP ngiyabe ngikwazi ukuthi indlela ekuzabanjwa ngayo indlela eyabe ihlukile nje kwezinye izikhathi kulamanye ama-cases it's a cause for concern really
selibuyela imthethwandaba bayaliphika yini leli cala abaletheswa
uyazi ukuthi ngabe icala langikhona kule substance kade sizathi sikhangele ukuthi sikumise njani but abantu ababili nxa uzabopha abantu ababili uthi bazama ukuthi ba-affect ukuthula kwelizwe
yes
akulacala but anyway njengoba i-state ingakabi ready nge-trial we don't want to 3 AM ukuthi baza kubamba njani but from where we stand nxa ubamba abantu ababili ukuthi kade behlabela besiye high court antsho kade bezathi befika laphana batshela ukuthi lapha ecourt akuba umsindo thula nini ngena nini phakathi lenzela ukwenzayo kumbe cishana amafoni kumbe vele into esalisenziwa ngingahlabela ngikhangele i-high court yakoBulawayo sokuze ngibotshwe
sesibuya kulolu daba lwabanye babo abasiwa eChikurubi laseGwanda lithini ngakho
well mina angena ma instructions yokudila le ndaba leyo kodwa nje lami ngikhangele ukuthi I mean nxa ngingumuntu walapha koBulawayo kule jele likhona elingavugcina icala lonele ngilenzileyo kade ngihambiselani kwenye indawo izihlobo zami zila umehluko lalokho esikuzokuthiwa kwakusenzakala ngesikhathi sabosmith suka ukuthi wayethatha umuntu amsuse lapha ayimvalela kwenye indawo ukuthi izihlobo zakhe zingabi khona kube lo mehluko lokuthi umandela wathatha wafakwa phakathi kolwandle ukuthi vele kungabi nezihlobo ezimlandela umthandayo because ukumthanda ukuvalelwa it's one thing but ukuthi lazi izihlobo zakho zikwanise ukubuya zizokubona zikuphathele kono kube zizwe nje izikhalazo zakho zilandele is another thing. I think there's an issue of heavy-handedness. Well, that's my view, but I don't have any facts. The second thing, kono kana kade ngisho ukuthi iMRP isifuna ungani itreatwa ngendlela ethiyeneyo labanye abantu ngoba kunabantu abaseva for amacala adlula wona lawo abakhona khona. So ngenye into ingani yakhuba nxa ungathi uyayikhangela kodwa like I'm saying ukuthi angila ama instructions ukuthi ngikhangele nale ndaba lokuthi ngiyichubele then ngiadvise.